Abanye abantu ababalika eZimbabwe besethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela imizamo yokutshengisela emigaqweni nyakenye uZulu ekhonona ngobukhohlakali bathi kababuyeli ekhaya ngenxa yokuthi akula nguquko kwezokulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Abantu laba bakuqela uMnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uMnumzana Joshua Dingulube olwela amalungelo oluntu, labanye abathi baphose bathunjwa nyakenye kwele Zimbabwe. Uhanana uthi akuqedakali okwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende lo obusayo ukhanywe uqhubeka ngochuku. Ungakhangela izikhathi abangene ngazo emzini kaMoyo, yizo izikhathi abangena ngazo kwaMumuzi, yizo futhi izikhathi abangena emzini kaNgulube, okutshengisela ukuthi indlela abasebenza ngayo lokhu injalo.
Uhanana ugcizelela esithi kunzima ukuthi abuyele ekhaya.
Angizake ngizwe nge-procedure yokuthi khona kuyenziwa i-ferret team elanda abantu phakathi kwamabili isiyababopha. So ukuthi senzeni, it's unfair. Ngumbuzo ekade ngingawukhangelelanga emuntwini okhokhelayo ukuthi senzeni kumbe ubani uyenzeni. Ngoba eqinisweni lami nje ungambuza ukuthi ngiyenzeni, angikwazi. Secondly, kuthiwa khona kungenzakala ukuthi abantu abaya bezosilanda ebusuku ngaba yizigayi. Hayi, angikwali khonokho, kodwa it will mean izigayi ezicomplicated. In that ngoba izigayi zabuya hithi zazile mota yamasosha. Babe le mota ebhalwe Bulawayo Central Police, yizo izigayi lezi. And the funny thing ngezigayi zona ezo ziqanjwayo ukuthiwa kungaba kuyizigayi. Singaka report ukuthi kukwamuliwe izivalo ebusuku kudingwa abantu babuya bona bazobuza endlini ukuthi kanti abantu ababuye phakathi kobusuku umthulisi bamthethe yini bamtholile yini ngamapolice azintroducayo athi ngosconstable bani bani abevele Central Police singaka report base bekwazi ukuthi kuthi ukuthi izigayile zale zisuka lapha za report ayisivela ngalo kuyadinga umthulisi liyembuthi simthole mezimsweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngulube othi waphoswa wathunjwa kobulawayo.
Kunokwenziwa igovernment yale yinto engathi i-strategies yamnangakwa ukuthi azame ukuthi abulale anyone oyi-leader lakhe abakwenza kunkomo. Babesithi unkomo fuze abulawe ngenxa yokuthi nguye ohamba la ma-distant, nguye labantu bona laba abanjani emathebelini abalezibindi abafisa ukuthi balwele into yabo bayiphutshe. Lakathesi indaba eyenzakalayo ibuhlungu kakhulu ungakhangela babaduba ongubonisa ukuthi ungakhangela from the time ungakhangela iminyaka le edluleyo abantu abalambe ebusuku ngabakithi laba abempumalanga balandwa emini balandwa ntambama bafonelwa lakathesi uthole ukuthi umqondisi uyatsho ukuthi kalacala kufana lami bengiziphumela ejele ngicala babengigwebelona lingela sizathu yilo ngikho ngaphuma ebail pending appeal. So asinanzelele ukuthi uhulumende lo khona aso government babandimande ngabantu bezanu abasebenza labantu abaku-military intelligence, abantu abangama-CIO, abantu yibo abalandelela abantu ezindlini befuna ubabulala ngoba vele indlela osophilisana ngayo ku-government le ngesimafia ukuthi akufuzanga kube lo muntu ophakamisa ikhanda, ophakamisa ikhanda fuza gongo.
Kodwa uMnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi abantu laba besaba umnyama ongelampisi.
Akula nto enhle ukubana ubone omunye wakho ecatshile kumbe ehlukumezekile. Akusiyo nto ethabisayo naleyo. Kusafuze lathi sike sidinga indlela zokuhlalisana kahle. Singahlalanga every time sikugiya yepolitics, igiya yensolo, igiya kubona yokuhlukumeza into engathenga ezikhathi zonke. Then usuexpect ukubona into yonke i-turn out into your favor again. Khonokho ungakubhalansa ku-2 akubhalansi.
Ilizwe leMelika lisanda kwethula umbiko othi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo oluntu okwesabekayo. Kwethule lokhu egwalweni olujulileyo olulungiswe luhlangothi olubona ngezamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.